Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhebezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni leFrancistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singabangcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela Khabroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
UZulu ovela ngaseZimbabwe they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
I-ofisi yomeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabaya lamaphepha okuhlala elizweni. I-ofisi lethu kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba ezitshiyeneyo phezu kongaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi balelo lizwe.
Ziningi izindaba lezi ezifika lapha kithi zibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo bekhala kakhulu ukuthi wangkona balenkinga yokungabhadalwa 4 or 5 indaba ezinjalo sasizihambise ku-Minister of Labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vuyani lizosebenza engabona ukuthi selusebenzele sesebenzile sesidayi mina indakhatha kule bizo langkhona abalisebenzisayo kuhanisa ukuholisi.
Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.